uZulu uyakhala kakhulu ngoba kule emnyama sibili esigoqele sonke eyokusitshiya kuka Mnumzana Dewa Mavinga onguye akade engukhokhela ibandla elikhulu elilwela amalungelo abantu lase Southern Central Africa. So vele into ebuhlungu njalo into engakhulumekiyo ngoba ube engumuntu esimaziyo njalo sonke sisebenze naye isikhathi esikhulu njalo eyi-inspirational kithi sonke abasakhulayo sizama ukulandela ezinyathelweni zakhe ukuthi nathi siqakathekise njalo silwele amalungelo kaZulu. So iblow enkulu kakhulu yokuthi iCOVID sisithathele omunye wethu esingathi ngekunye inkulumo liqhawe lamaqhawe endabeni zokulwela amalungelo kaZulu.
Kuyini okugodwa okumqoka okwaziyo ngoMavinga ongathi uzahlala umkhumbula ngakho?
Into engimazi ngayo mina ngokwami ngizimele nje ngisibindi sakhe esikukwanisa ukukhuluma esingayithi ngesilungu i-truth to power engesabi ukuthi kuzamsukela kumbe bazamenzani. Njalo into embi ubeyikhuluma ngobubi bayo. Ukubhikilizwa kwamalungelo kaZulu bekukhuluma njengalokhu okuyikho khona engesabi njalo engavuma nokwethuselwa. Le into eqakathekileyo ngoba ubesipha esingathi yi-voice of the voiceless endabeni zamalungelo kaZulu kuleli lizwe lakwethu laseZimbabwe.
Uhulumende uthi selokhe kungene umnangagwa amalungelo oluntu ayahlonitshwa njalo ayaphakanyiswa. Yebo kunjalo yini? Ungathi ngempela ayahlonitshwa ayalondolozwa amalungelo oluntu?
Amalungelo abantu lapha eZimbabwe kusikisela sibona uhulumende lo ekhona eqalisa ukubusa nje hayi ngingakhuluma nje ngingesabi ukuthi hayi into kazimanga kakuhle nje ngoba kuningi sesikubonile kusenzakala njalo sikuningi sesibonile kusenziwa kanye nokuvalwa kwespace sabantu ukuthi bakhulume izifiso zabo kanye nokudutshulwa nokubulawa kwabantu khathesi vele akusaphili ukujikisa vele ukuthi amalungelo kaZulu hayi akusenawo akhulunywa ngokwawo sokuphungusana abhaliweyo emaphepheni kodwa akhona sibili kuground kungenalutho okuyinto nje ezwisa ubuhlungu eyokuthi uZulu uyeqa esuka epanini eyamafutha achisayo engena emlilweni ngakwakho.